Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Mpandula 2022 Mokips Duve. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhuluma nje abanye bangkhona abakhethe bahambile basephinga kakhethe bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for i-team.
Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitsha kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isitishi sewange thermal power station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki seqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesicatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo hathi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi sekwarayi elupane, uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali zenkunzi bakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi sibatshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akusela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethe bahambile basephinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela o-teacher abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana yakeza ukuthi hayi izifundo wonke esacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.
Unumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupane sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitshwa kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isitishi sewange thermal power station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesicitshwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi sekaribha lewange okubangele ukuthi abantu bathwale nzima bathwale amagabhavu zayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yiziqliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba lohlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa-ke sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise ukugoqela amakhandlela lawa amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbe sithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngamarandi, suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KGC 2 US dollars, i-2 US dollars asiyomali encane. Ufica ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs uya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa suthamuza ngothuke laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazo kumnyama sokusesabeka kulezi insuku izigebenga zibhahile koBulawayo. Yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambelayo abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandake lemiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yiba sebeqalisa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4 5 kuze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha aponjwa khona kibomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho lokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. So uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijayele ukuxhumana labo enkundleni ezijeneyo, kungaba ngama-email, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libajiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangamajumi amabili lanye 21. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi kuzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyalaro Mazana otavuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini. So just lokhu sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kwini okubonile khona?
Ngilesendini because the authorities had advised us against going out, so been locked in sendini, but it's been wind and raining and it's clashed as low with siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi ke liyenzani?
Khathesi sosiloku sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwako eminingi loku i-flooded so siloku sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani ke ukudla akusozokuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekanela khona kuyini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are going to be okay soon.
Singathi ukuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi ke imsebenzi ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zathatha ngaphe ukubhadala ama-rent lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, we are in Zimbabwe. And in King Abala, I would have electricity, Abala power. But in Zimbabwe, it's safe. Ankatoli report, I would have been in Ohanda. Esibhedlela kungeolimele asika kutholanga lokho.
Indawo lapho khona kwalamba omazana kuthiwa kungaphi?
Lapha ngise Orlando, e-Central Florida.
Umnumzana Runyalaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kwalamba kwele Melika. Sixoxela ese-Orlando. Kutswana namhla linanze usuku lukazibuse selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uzibuse. Intshaleli izindaba yeStudio 7 umkhondo Sidube usethulela lolo daba osebuhaveron kwele Botswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likazibuse, umongameli Mkhwetsi Masiswa kwele Botswana uthi uyajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uzibuse, kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqhathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali, kukanti ngesikhathi lithola uzibuse ngomnyaka 1980 kwaulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukazibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uzibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya, kulo mehluko kakhulu engiwubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uzibusi walapha unguzibusi wabanye abantu nxa sikhanyela qathanisa lekhaya, njengobana sikhanyela ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo ezike sike sahlangana lazo. Uzibusi walapha nguzibusi womuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana, siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho sabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu, ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kwekuliganga kungela mgwaqo kungelani kathi sinxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile
ya siku-independence yeBotswana iBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijula ukubisi izinto zakhona zonke zinhle imigwaqo mihle konke ezitolwa uswelile utho olufunayo uyaluthola yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo hayi khona eyakithi leZimbabwe okungela mgwaqo okungela kudla okungelani abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence abake bakhangela abamanye amazwe ukuthi independence injani bake babheke kwele Botswana
usuku lwe-independence day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezithiyeneyo kodwa umcimbi omkhulu kade usenkundleni ye-National Stadium esigodlweni eHabroni lapho uzulu akade ethe kwaqa uzobona imbukiso lokusithokozisa okuthiyeneyo umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa ukumalisayo umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana
Okumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwelemelika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeli weMelika obona ngezokuthengiselana unike elemelika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho elemelika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba, umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lo Patintambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe iASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele elemelika lathengisela iASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamathumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano nobele Melika le-ASEAN umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni wele Melika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa nangezemfundo kanye lamasiko leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni welemelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye ekuqaleni komnyaka elemelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandelwe ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US-ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba umncintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwentengiselwano selwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke kutsho u-US Trade Representative uTai kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano amalunga e-ASEAN lawe lemelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnerships olwasungulwa ngokulawulwa uMongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzivusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo seIndo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula njengokutsho kukaMongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekhekeja umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usiphala lo daba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona kobulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dala labafana sikomudlala, nasenjoyini army. Manje intend training army abangani bami batshele omkhulu weLuwelan Barracks ukuthi kulokushomo sebrade ukuthiwa nguGreen bathi libise la bangitata bangihambise eLuwelan Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lami and babebisa ama rugby player ama giant amakhiwa but trying one not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But try.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take me professional. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them. I used to train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo fighter, Michael Papala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba seheavyweight elizweni.
Uthamo yangazi, yes. Uthamo wabuya kuna matips ukuthi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya, kanti ubuya efuna ukutshaya isparring nami. Manje ngathi kade ngifundisa umfana iboxing, you know.
Intatheli zindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake.
Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sikusibone nge Was a Friday ukuthi silanda namhlanje.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweetie.
Kuhle lo Was a Friday kuliviki siliqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya. Hamba ngegama lokuthi indosa ku South Morning Star. Bacula bekobulawayo. Asizweni kunengi okuvela kumsakazi weStudio 7 ezachisa sibanda.
Sase chama ngukuthe afule ngulunge afule la masulu
afule la masulu
afule la masulu
afule la masulu
afule la masulu.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo esiqathamiya qumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Smanda umele leli qembu yekela sizwe imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le-Indosa kusa The Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi indosa kusa The Morning Star. Indosa kusa The Morning Star ilamalunga ayi-7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka rekodini.
Na simhlolo yamabantu bahlisa utshani kwenzenjani na amapoyisa sekuwampunzi ehlemini zidlala phezu boshelwe khona
awusuka majota nabe politiki nabo basalu mdlalo mubi kanti sifaba nesodwa nje
maye maye babo
maye maye babo iqiniso liyababa amanga amnandi epoyiseni.
Basuka batshintsha igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa The Morning Star. Kwakutheni ndawini
siyenza sitshintshe igama kahle kahle? Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi. Sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1. Yikho sabuya negama elithi Indosausa The Morning Star. Okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wembube isicathamiya iBlack Mambazo.
Elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibe namadlalaje alitshumi nambili. Fakaza Dawu,
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October. I-album lelo lilesihloko esithi Isililo Sentandane. Siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu. UJoseph Shabalala, ubaba osiwadlula emhlabeni, nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
sanansima yekhokan iminyaka shumi nasikhombisa ayifunanga ngisho le ndebelishi yafa ngomlanjana. Bonke abantu mabayibheka bayibiza dubekile hluphekile khathasile westila nzima yonke le minyaka benikela kuyo ngaphenduk'inhlekisa.
Iqembu lendosakaza lithi licela uZulu alisekele ngokuthenga umculo walo. Bayatholakala kokuculela lawe mlaleli.
Abasifunayo ukusihaya siya intathena kuma-events wonke ongacabanga. Abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa The Morning Star uyosithola. Then abafuna ukusibamba emafonini u-0771-633-860.
Akubizwa ozwayo lapha iqembu lendosakusa The Morning Star labe liphakulela uZulu indlade labo elitha elithi Isililo Sentandane koBulawayo. Yibabezi labo kuhlelo waza oza Friday The Cause The Morning Star mpelasonto emnandikini lonke ikamra mngeza Jesus Bana.
Awu bantu kwazi kwaba mnandi lapha emsakazweni weSpeed 7 olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dubane City libele phela veke lijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.